ukuthi abantu bahlale bezwisisana, bekhulumisana njalo abantu ithabelini ukuthi abantu abahluphani, but kumele abantu bakhulumelesane, bazwisisane. Yikho lakho siyenza sikuthi as an organization iyakhuthaza ukuthi umongameli welizwe akuthaze abantu bonke baseZanu PF ukuthi bazwisisane, bahlale bonke bezwisisana.
Siyabona seke wazama ukukhuza uMgabe, kodwa ngoba bakhangele isikhundla sakhe kuyaqhubeka ukulwisana lokhu phakathi kwecele likaMnangagwa le G40. Ubona esenelisa yini ukukuqeda lokhu kulwisana?
Ngiyacabanga ngebhuti uyakwanisa ukuthi abantu bonke bazwisisane. I-constitution yethu iyangikhuthaza ukuthi yena tshela abantu bonke ukuthi bazwisisane, bakhulumisane. Yikho why the people voted the constitution to become law in Zimbabwe.
Lithi lina njengenhlanganiso likhathazekile njalo ngokukhethana ngemihlobo esingathi yi-tribalism okukhanya sokukhona ku-ZANU PF. Ungachasisa okuningi khonapho?
Lapho ngangikhuluma with ama-statements umuntu VP Mpoko, what he said in Chiweshe. So what we're just saying ukuthi kumele uVP lomengameli welizwe iZimbabwe akuthaze ukuthi abantu nje vele they have different sides, but at the end of the day iZimbabwe iyi-one. Abantu kumele bakhulumelisane, bazwisisane bonke mhlaba wonke jikelele.
Abanye bathi sebesesaba babona ngani kungaba lempi eZimbabwe ukulwisana lokho kukuZANU PF kungaqhubeka. Ukubona njani wena?
Asifuni ingxabano nokulwisana ilizwe leZimbabwe. Sifuna ukuthi abantu bahlale bazwisisane. Nxa they have ama-problems bahlale phansi bakhulumelisane. Njalo I think kuya-encourage ukuthi abantu bahlale in a peaceful environment.